dubololu kana lu ludubo solu phathise kanzima ngapha ku ministry esifunti silu cubungule silu khangele silulungise ukuze abantu bengalimali ngengozi zezimoto emgwaqweni yethu.
Akhona yini amanyathelo akhanya ezathathwa ikakhulu sekuhlangene lamapholisa?
Yes, namhla kusenade lo mhlangano Motor Traders Association labanye nje esithi ngama-stakeholders sikhuluma ngakho khonokho. Elinyathelo esingalithatha ukuthi senze into lokuthiwa khona yikuhlolwa kwezimota ngeminyaka yonke, mandatory inspection ezimota zonke ezingathi zingaba lodubo olunjalo. Kwandile futhi ukuthi abantu abahamba ngezimota zonezo abala maphepha alungileyo anjengawo ama-license, i-driver's license. Abanye abalawo ama-license akhona kukhanya futhi lawo ngama-license atholwa ngendlela ezingasizo indlela ezisemthethweni. Kunenge okumele kulungiswe ukuze silungise imigwaqo yethu njalo sivikele iy'ngozi ezenzakala emgwaqweni ethe impilo zabantu abaningi.
So kutsho ukuthi inani lalabo abakhanya belama-license atholwa ngudlu labangelawo lingafika lalo yini i-500,000?
Baningi abantu abanjalo, baningi abantu abaleya maphepha angekho emthethweni. Yikho sithi nxa sesilucubungile lokuhlelo lolu sizazama ukuthi singenise ama-companies lawa, inhlanganiso ezinjengabo-CVR labo-ZID, siba commercialize